siyabonga jonga lo Chris lechona njani emakhaya ikudivana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sothe imali o i reward ukuthi makulomuntu owaziyo ukuthi yena ungathi o bamfake ngapho uyitshaye engabuya phambili esinikeze information yanaleyo ukuthi sisebenze ukuthi uyitshaye ephume engomuntu oyeyoth ongabulalanga.
Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi isiyethule isikhwama samadola azinkulungwane ezimbili okungumvuzo olakho okuphiwa oza thola ubufakazi bokuthi intatheli izindaba eyathunjwayo umnumzana Itayi Tsamara ingabe ingaphi.
Umjuru ulawa mano ukuthi enze into enjengale angaba lawa mano okubumba ibandla ngoba nanku phela wonke umuntu lawa mano ukuthi angabumba ibandla even lemuliyana uyakwanisa ukuthi asebumba ibandla lemuliyana aliregister but into enkulu ukuthi ibandla lelo liyasuka liye ngaphi lizanelisa na ukuthi lidabule izano phakathi.
Abalwisa unkosikazi Joyce Mjuru kubandla lezano PF babikwa besithi sokumele abotshelwe amacala awetheswayo agoqela elokungethembeki kanye lokuzama ukugenqula umongameli Mgabe embusweni kulandela ukuxotshwa kwakhe kokuphela kuleli bandla.
Ingcwethi wezempilakahle abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bathi lanxa uhulumende ephe amakhansela imvumo yokuthengisa amanzi engakasetshenziswa lokho akusodaba lwemali kuphela kodwa luphatha ezempilakahle.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ye-Crisis Coalition Zimbabwe ithi isethule isikhwama samadola azinkulungwane ezimbili okungumvuzo olakho okuphiwa ozathola ubufakazi bokuthi intathe izindaba eyathunjwayo umnumzana Itayi Tsamara ingabe ingaphi. Le nhlanganiso ithi njalo izakhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladini atshengisele ngokunyamalala kukaTsamara oselamaviki phose amane engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthathwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha esendaweni lapho okugelwa inwele emzini weGlenview. UChris Kande weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Nixon Nyikatsino othi balethemba lokuthi lumvuzo uzakwenza abalolwazi lokuthi uTsamara ungaphi bephumele egcekeni.
Uhlelezi siqalisileyo njenge-Crisis Zimbabwe Coalition ngenjongo eyethu ukuthi sithole umuntu odwa uItayi Tsamara lowana owadisappear. So sesifake imali i-reward ukuthi makulomuntu owaziyo ukuthi yena ungathi o bamfake ngapho uyitayi engabuya phambili esinikeze information yanaleyo ukuthi sisebenze ukuthi uyitayi ephume engomuntu oyeyoth ongabulalanga and sibona ukuthi i-government iyenze something ngokudispare oka-itayi. So kufanele ukuthi sidinga abantu bengasinceda ukuthi simtole udoda lo bengakambulali because ihulumende kaMgabe vele indaba leyo yama-abductions okubulala abantu yinto abayijayeleyo. So sesaba ukuthi bengabe sebempulela umuntu lo. So kungcono ukuthi ma kulo muntu even lo okwaze ukuthi ufile ngaphi or bamfake ngaphi ebuye simnikeze i-reward ukuthi sisetshenzise sithole uItayi Tsamara.
Manje libona ungani imali le izaphathisa njani?
Ubona ukuthi into ekhona ukuthi maku lo muntu ole information omunye umuntu yabesaba ukuthi uzaluza umsebenzi omunye uyabengela uyabesaba. So ma singamotivate abantu maku lo muntu vele ola information bengabuya phambili beze sitshela ukuthi ungaphi. So sithi i-motivation lay ukuthi isimotivate abantu ukuthi bekwanise ukuthi besinikeze information lay. That's why isifake imali yena le.
Imali yona le ikhitshwe ngobani?
Njengama non-government organization achiyeneyo amaningi sihlale phansi sabona ukuthi singathatha okuyimali okuncanencane from ama-different coffers sayifaka phambili. So khathesi sonke abantu bangkhona bakafuna ukuthi sibakhulume ngamagama kodwa sesile $2,000 esifake phambili ukuthi ma kulayo umuntu ole-information yale engabuya esitshele then sike sibona ukuthi singamthola uyitayi. So ngama-organizations achiyeneyo.
Umnumzana Nixon Nikatsino isiphatha amandla senhlanganiso yeCrisis Coalition in Zimbabwe wekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare.
Kunjalo nje omunye owenhlanganiso kaZamara iOccupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni utshele uChris Gande ukuthi bayasamukela isikhwama seCrisis Coalition.
Uzamara sisamdinga nje sikhathele nje ukuthi kakatholakali lakathesi amalanga lokhu eyanda esiwa maningi nje. Sibe simelele nje ukuthi umongameli weZimbabwe uRobert Mugabe aphenduke kwale Zimbabwe azositshengisa nje ukuthi yena uthini ngalolu daba njengoba ezinye ezamazwe aphetheya sezicela nje ukuthi iZimbabwe kayikhulume nje ama-rights abantu kuleli lizwe.
Sike saxoxa labe Crisis in Zimbabwe Coalition abathi bona sebethule imali thini linalo.
Siyazikwamukela nje ngezandla zombili ngoba yincwadi esilitholayo kulabo bantu abaphathekileyo ngokuswelakala komhlali walapha eZimbabwe. So thina lathi siyathaba nje ukuthi bonke abantu badanekile ngokuswelakala kukaZamara, bonke abantu badidizile ukuthi bamdini kungaselani kokuthi bona abezomphathazwe bengelandakho bengafuni ukusinceda nje.
Sike saxoxa labe inhlanganiso yeCrisis Coalition abathi bona sebebuthelele imali ezaphiwa lo ozancedisa ukuthi aphe ubufakazi bokuthi uZamara engaba engapi. Lithini linalokho?
Imali letholakeleyo kayibuye ezandleni zethu, kayifiki kithi. Ngekuphonga ukuthi bona abe-Crisis Coalition bebhadale abantu abafunayo ukuthi bayenze i-investigation. So thina kithi sibona njengani ngolunye uncwedi oluvela kwenye endlu but lungelani nathi. So thina asibambi imali, asilandi mali. Thina into esiyifunayo ngeyokuthi uZamara akulethwe lapha esamphila engumuntu orayit.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalwisa unkosikazi Joyce Mjuru kubandla leZANU-PF babikwa besithi sokumele abotshelwe amacala aweteswayo agoqela elokungethembeki lokuzama ukugenqula uMongameli Mugabe embusweni kulandela ukuxotshwa kwakhe kokuphela kuZANU-PF. Abalembono le babikwa besesabela ukuthi unkosikazi Mjuru ulakho ukubumba ibandla elingadabula iZANU-PF phakathi nga engathathelwanga amanyathelo aqinileyo. Ekuxotsheni uMjuru ngeviki edluleyo, ibandla leZANU-PF lethule imbiko ethi uMjuru lomkakhe uMnumzana Solomon Mjuru babezama ukubulala uMugabe ngesikhathi uMjuru aze afele enkozini yomlilo eminyakeni esanda kwedlula. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uMjuru ebumba elakhe ibandla na njengokukhuthaza kwabanye.
Abadala babethi ma amadoda ekhuluma ezizinto ejelelana eceleni eyengana bahlekise bathi yeka amadoda kuyengana. Lokho esikubonayo inkulumo nje yabantu abayenganayo telana ukuthi uMjuru ulawa mano ukuthi enze into njengale. Angaba lawa mano okubumba ibandla. Ngoba nanku phela wonke umuntu lawa mani ukuthi angabumbi ibandla, even lemuli yakhe uyakwanisa ukuthi akusebumbi ibandla lemuli yakhe aliregiste. But into enkulu yukuthi ibandla lelo liyasuka liye ngapi, lizanelisa na ukuthi lidabule iZANU phakathi. Impendulo kulokho ngithi hayi, kalisoze lanelisa ukuthi lidabule iZANU phakathi. Engikubona kwenzakele ukuthi vele into eyenzakeleyo uMjuru ube vele ezagcina exotshiwe. iZANU ibivele isalindele ithuba lokuthi izalithola njani lelo gunya lokuthi ize imxotshe ukwenzela ukuthi imenze afike kusimo sokuthi acaba ngathi ka one waiting for me part ukwenzela ukuthi yanelise ukuthi dealer ka one ka one ngesilungu esathi once and for all. Yikho kuphela sebekwenzile la ukuthi umjuluza for me part angiboni ele capacity for me part.
Iqula elikhangelanelo kuthetha amacala kumbe ukujezisa izephu lamthetho kuzanu PF libikwa liphumela ogwalo oluthi ubaba umjuru wayezama ukubulala uMongameli Mgabe ngesikhathi yena eze efe efele engozini yomlilo eminyakeni esanda kwedlula. Abanye bathi izanu PF yazichaya lapha ngoba siveza ngani iyo eyabulala umjuru. Uthini ngalokho?
Nkomo, abadala bathi ingwema isilambile isilesifiso sokuthi idobhe okulizinyane kwaloku kodwa kukhona pheduze kwabantu abayo. Yani sokuthi ijikise iqalise ukuhonona ithi omunye wabantu abayo usenuka njengemvukuzo ithole igunya lokumusha. Yikho kwenzakelewe lapha izani bivele idinga nje ukuthi ithole igunya lokuthi umjuru ingamxotha kanjani yasidingi yasithola lelo lokuthi kuthiwe lo umuyi nguye owayevele ehlose into le. Iqiniso likhona siyazi ukuthi nje ngamanga la kukhulunywayo akula into enjalo leyi plan. Njalo ukuthi sicabangele ukuthi izani iyabulala umjuru ngoba kuyikuthi wayengabe ecabangela ukuba becabangela ukuthi wayefuna ukwenzikhulu. Hayi vele wayengela capacity yokwenza ikhundo de lona wayevele ezidakelwa ezisela ezigulela. Yikuthi nje izani ihlakaniphile idinga indlela zokuthi ibambelele ukuzixosha umuntu. Yiyo kuphela into eyenzakeleyo la.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseBhilitane.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokufuthelana okulokhu kuqhubekela phambili kubandla lezanu PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abezomvikela kwele Kenya bathi bahlasele kanzima indawo eziphansi kwabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab ngendizamtshina zempi ezikomakhelwane kwele Somalia esigabeni seGedo. Lokhu kwenzakala ngemva kwensuku ezimbalwa abe al-Shabaab behlasele ikolishi leGarasi University babulala abantu abalikhulu lamajumi phosi amahlanu 148 ngezansi yele Kenya.
Inhloko kahulumende yakwele Iraq umnumzana Haide al-Abadi uthi uhulumende wakhe uzasebenzelana leziphathamandla zesikhedishi ukukhulula izabelo ezingenyakatho kwelizwe ezeniniva eziphansi kombuso wabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe ISIS. Ekhuluma esedolobheni le-Abil namhlanje u-Abadi uthi abesikhedishi labantu belizwe lakhe babhekana lesitha sinye, ngakho ke bazamanyana basebenze ndawonye ukulwisa lesi sitha.
Siziphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Malaysia. Iziphathamandla zakwele Malaysia sezibophe abantu abalitshumi lasikhombisa abagoqela ababili abasanda kuphindela ekhaya bevela kwele Syria ngamacala okuqoqa imisebenzi yokufuna ukuhlasela isigodlo salelo lizwe eseKuala Lumpur beqondiswa ngabahlamuki abalwisa kulelo lizwe. Umqondisi wamapolisa upolice chief Khalid Abu Bakar uthumele umbiko ebulenjini ngeTwitter lamhlanje ngokubotshwa kwalaba bantu izolo esithi okunengi ngalolu daba kuzaphuma embikweni oza kwethululelwa uZulu.
Iningi lamakholwa emhlabeni jikelele lamuhla ligqibe ikhefu lephasika eliqalise ngolwesihlanu olwedluleyo. Iningi eZimbabwe lisithi belisezinkonzweni kuphela, njalo abanye besithi bebengelamali yokuthenga impahla zokuzithokozisa njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Ukuze sizwe ukuthi ezinye imuli emaphandleni zinanze njani leli khefu, sixoxele unkosazana Janet Moyo ohlala edaluka eLupane yena othi ubesenkonzweni ngamalanga wonke ephasika.
ngiyakufisela ngolesihlani iphasi yayo bengilidla ngokuthunyayezwa ngoJesu indlela yesiphambano. Ukubanjwa kukaJesu esiyanikelwa kuPilati azatshaywe ayebethelwa esiphambanweni aze waza wayangcwatshwa wavuka ngelanga langesandi. Lokhu sisizwa nje ukuhambo lwakhe lusiba ngobuhlungu balo. Yikho ebesiyingakho ethesi sukela i-Friday ekuseni ngo-9 siphume ngo-11 siyele ngo-2 siphume ngama-past 3 sibuyele ngo-6 siphume ngo-8 sesiphumula sesilala.
Lamuhla-ke kuyini ebelikwenza?
Namhlanje ekuseni sesivuka savuka sangena inkonzo ngo-8 kwaba yisikhathi esilutshwana nje sesivalelisana ukubana sesilekuhle iphasika nabazalwana sesivalelisana sibonga uNkulunkulu osigcinileyo sabuyela emakhaya bazofika kuhle njalo singabaphilayo.
Belihlezi khona ngale lapho ebelikhonzela khona?
Iyeke sihlezi khonapho ebesesikhonzela khona kuyindawo enje yakhiwayo sithi lithempele lethu ngana khona nxa sikhonza. Kusesibangani isibangani wani khonapho emangweni wasempani.
Bebebuyile abantu ngobuningi babo?
Abantu bakhuthele kwezenkonzo kwakathesi khona kemandla singakhangelela abalutshwana nje abangathakazekeli inkonzo. Kathesi siphosa umhlaba wonke ngoba izinkonzo zithiyeni abantu bonke iningi labo baphuma sili behambe ezinkonzo ngezinkonzo.
Bakhona labanye ade bezenzela okwabo abangasibo makholo?
Hayi, lapho kade sihlanganele khona thina besingamakristu sodwa. Uma wangikhona ebengihamba kiwo phosa ezinye izakhamizi ebezisethizela khonapho kanabo balezinkonzo zabo phosa bebengekho abantu emakhaya.
Lo nkosazana Janet Moyo ohlala eTaluka eLupane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eLupane.
Ingcwethi kwezempila kahle abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bathi lanxa uhulumende epe amakhansili imvumo yokuthengisa amanzi engakasetshenziswa, lokhu akusidaba lwemali kuphela kodwa luphatha ezempilakahle, ngoba lapho kulabantu abangelamanzi ahlanzekileyo kulakho ukuqhamuka imikhuhlane njalo imemetheke lula. Kubika uNothando Spanda.
Iningi labantu nxa licabanga ngempilo yemadolobheni libona ubunkanyankanya bezibane, amanzi angahanjelwa mango abuya nje ngokuchilwa kwezimpompi kanye lezambuzi ezinukelela amakha amnandi. Bacabanga impilo yalabo abakhomba ngophakathi, abathula konke okukhwabithwa zinhliziyo zabo bengakhathali ngokuqhamuka kwemikhuhlane ebizwa ingcekeza kumbe ukusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Le yiyo impilo ephilwa liningi labantu emadolobheni, kodwa bezempilakahle kanye labalwela amalungelo abantu bathi lokhu kuza kuba liphupho nje nxa uhulumende engavumela amakhansili ukuthengisa amanzi phansi kohlelo lwama-prepaid meters. Amakhansila afuna ukuqala lolu hlelo ngesikhathi kudabuka kwempompi ezihambisa ingcekeza njalo nje sokujiyela amanzi asemigodini ama-boreholes engasanatheki ngenxa yokungcola ecwele lokuyizinanakazana okubangela imikhuhlane. Unkosazana Jenny Williams olwela amalungelo abesifazana loluntu uthi ukuthengiswa kwamanzi ngalolu hlobo akuphathi izikhwama zikaZulu kuphela kodwa ludaba lwezempilakahle, ikakhulu kubomama abadinga amanzi njalo nje emzimbeni yabo. Uthi nxa kukhangelwa amanzi kanye lokutholakala kwawo kumele kunanzelelwe ukuthi ukuswelakala kwawo kuyingozi enganani kwezempilakahle.
Ihulumende eZimbabwe bahamba emazweni United Nations eAbuja bazosayina ama-international instruments kuthiwa ukuthi amanzi abe available, affordable, clean and safe for umuntu wonke. Kodwa sebehlezi khona ngale council sebezama ukukhulisa amakhanda awo sebefuna ukufaka imali phezulu. Kanti pho ke sebeqakathekisa ukuthenga amameter, ama prepaid meter onalawa. Indaba bangaqakathekisi abantu kuqala.
Unkosazana Emily Moyo oyisakhamuzi eCountry Park lapho abangela impompi ezindlini uthi bahlezi bedinga amasu okuzivikela emikhuhlaneni ikakhulu nxa izulu lisina okwenza kube lula ukuthi ingcekeza imemetheke. Uthi ngumsebenzi wansuku zonke ukukhangela abantwana ukuthi bahlale behlanzekile, bageze izandla bengakaphathi ukudla njalo bagcine amanzi asezitsheni ehlanzekile.
ungabi lamanzi endlini kwenza abantwana bedle ngezinye izikhathi bedle izithelo kumbe bedle ukudla bengagezanga izandla uma wena mzali unyekho. Njalo isikhathi esiningi ananzelela lapha elokitshini lethu ngenxa yokusilela kwamanzi sokulabantwana asebegula umkhuhlane wesikhumba owuthelelwanayo okubangela ukuthi abantwana sesize sigcine sithi kungaba lo mntwana lomkhuhlane wesikhumba angayidlala labanye abantwana.
Unkosazana Memory Singo ohlala kulomuzi njalo uthi kuqhamuka imikhuhlane yesihudo lezilonda njalo nje ngenxa yengcekeza ebangelwa yokuswelakala kwamanzi ezindlini.
Kuyahlupha impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi iyenza imikhuhlane because abanye abantu bagcine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana la ma-toilet so besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Lanxa nje kobulawayo kungiyela ababulawa yimikhuhlane ebangelwa luhlupho lwamanzi efana le-typhoid le-dysentery kuqala ukuna izulu idolobho le-Beitbridge libe nomkhuhlane we-cholera. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imikhuhlane le ivame ukumemetheka lula lapho abantu behlala endaweni ezingela amanzi ahlanzekileyo. Udokotela Gibson Mhlanga omqondisi wenhlanganiso ekhangela ukulwisana lemikhuhlane ememethekayo i-preventive services uthi imikhuhlane imemetheka ngoba esikhathini esiningi abantu abampofu yibo baswela amanzi baswele loncedo lapho beludinga. Uthi abalemali yibo njalo abavikelekileyo abathola amanzi ahlanzekileyo lezambuzi ezilamanzi. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi i-Combined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo uthi ukwehluleka kukahulumende kusekela amakhansili emadolobheni yikho sekubangele imikhuhlane elizweni. Uthi inkokheli ziqakathekisa imisebenzi engaphathisi impilakahle kaZulu okuyikho lapho uhulumende aqedela khona yonke imali kulokuthi akhangele ukuhlanzwa kwamanzi, ukubuthwa kwezibi lokutholakala koncedo ezibhedlela lapho ludingakala.
Kuminyaka ophelileyo uhulumende ungathi usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers izimota kodwa sikhale ukuthi kulo mkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe. So kulo kuningi kakhulu esingathi yi-misprioritization uhulumende.
Amakhansili adinga imali ethe xaxa ukulungisa impompi ezihambisa ingcekeza lezamanzi okunatha esezile minyaka zagqitshelwa. Ikhansili yakobulawayo yona ithi idinga imali yokuthenga amamitha la okuthi abantu babhadalele amanzi bengakawasebenzisi lanxa uZulu elokhu emisana layo ethi lolu hlelo lulakho ukuletha inhlupho kwezempilakahle lapho amanzi ahlanzekileyo azasilela ebantwini abangela mali. Iningi labantu emadolobheni elihlala endaweni ezihlala abaningi lihlalele evalweni lingazi ukuthi iyozala nkomoni nxa lolu hlelo lungaqhubeka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamuhla iqembu le-Dynamos lilahle imiklomelo okwakuqala kwisizini yalonyaka ngempumela yokuba ngutshikilo bhanqa lele-Capes United. Intathe yezindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo yesigaba se-Premier Soccer League edlalwe lamuhla enkundleni ezijiyeneyo zakwele Zimbabwe.
Iqembu le-Capes United libe ngutshikilo bhanqa lele-Dynamos 1-1 emdlalweni obusenkundleni e-National Sports Stadium esigodlweni iHarare okuyimpumela etsho ukuba idimbare ilahle imiklomelo okwakuqala kwisizini yalonyaka njengoba phambilini walumdlalo ibinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebesiyidlale kuleague. I-Dynamos sile miklomelo elitshumi ngemva kokudlala imidlalo emine okulinani elifana leleqembu le-Triangle lona elinqobe iqembu le-Dongo Somil nge-1 kanye enkundleni ye-Vengere. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje iqembu le-Cholocho lisile ngesikhala senalithi ngemva kokuba umgadli walo u-Eriko Piri ehlohle sekusele imizuzu nje ukuba umdlalo ufike emaphethelweni emdlalweni walo leqembu le-Wange. Umklomelo wakhe wadala ukuba umdlalo uphele zingutshikilo bhanqa 1-1 enkundleni ye-White City. I-Cholocho isile miklomelo emine ukuthi iqembu le-Wange selile miklomelo emibili. Umqeqeshi weqembu le-Cholocho uLizwe Sweswe utshele intatheli ngemva komdlalo ukuba uyathokoza ngendlela abafana bakhe abaziphathe ngayo ngemva kokuhlohlwa liqembu le-Wange ngoba bengethukanga bagcina labo behlohlile.
Yeah, it will bring confidence to boys because when we lost la, you know, ngidile nabafana bancane, I'm dealing with the young boys abanzange badlala, so ukuluza lapha futhi kuyabathenana down and but at least a point kubo. Now they know that they can make it because what we need is self-confidence. Can they believe in themselves that they can do it?
Emdlalweni obusenkundleni eluveve iqembu le-Chicken Inn linqobele wawa ngethukanya njalo ohlohlelele liqembu nge-Edmuch Rambadare ubedlalela iqembu le-Cholocho nyakenye. Iqembu le-Chicken Inn selile miklomelo yithoba munomunye ngemva kokunqoba kwalolokhu. kube lo mdlalo wodwa namhla okungazange kube leqembu elenelise ukulitshayela emambuleni njalo lo ngokuphakathi kweqembu lebuffaloes lele highlander zone obusenkundleni yevengere erusape ibhoso isinemiklomelo yisikhombisa ukuthi ibuffaloes ile miklomelo emibili umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu lechapungule lezbc caribou usadlalwanga ngoba inkundla ye-ascot ibigcwele amanzi ngemva kokuba kuneizulu edolobheni legweru emdlalweni odlalwe ngensonto enkundleni egwanzura iqembu leflame lili libe ngutshikilo bhanqalele ihawumayini 1-1 okwempumela etshiye ihawumayini ile miklomelo emihlanu kodwa leli qembu lilakho ukuphiwa eminye imiklomelo emithathu ngemva kokuba iqembu lecapes united lehluleka ukuzodlala lalo ngolwesihlanu enkundleni yeluveve ngolwesithathu iqembu lefc platinum lona elikhutshwe kumncintiswano wecaf confederations cup ngempela viki yedluleyo lizadlala leleflame lili enkundleni yemandaba Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sokuyisikhathi sokubala incwadi elisithumela zona lina abalaleli.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli ongazivezanga igama othi yebo siyamuzwa ugigaba ngesinqumo sakhe sokubuyisela abeZimbabwe. Abangabokuza kwelemzansi Afrika uthi umlaleli wokwakuqala singavuma uma engasinikeza abafowethu ababulawa ngabantu bakhe abaningi bachiswa ngamathango umlilo abanye badutshulwa okwesibili kungani kubuyiselwa abaze eZimbabwe kuphela ulwa lathi kumbe ulwa lomongameli wethu abantu abalomona vele balakho ukuphumelela ngiyazi bahawukela umnotho weZimbabwe umlaleli ucina ngokuthi okwesithathu kambe bona abemzansi abakho yini kwamanye amazwe
incwadi elandelayo njalo engeyokucina ivela kuphumlani Ndebele yena othi uhulumende weZimbabwe ngabe uyalalela isikhalazo zikaZulu ngabe kahlangabezani lohlupho lolu olwendlala wathatha amaplazi okwakulinywa khona umumbu lakho konke okuyizilimo wanikeza abantu nje Lamhlanje usalokhu ewathatha kambe ilizwe lingayeka na ukuba lendlala kungcono imali le athenga ngayo ukudla emazweni akhele abantu ama irrigation lamadamu uZulu azilimele iyoke incwadi yokucina lamhlanje evela kumlaleli uPhumlani Ndebele lilakho ukusithumela lani incwadi zenu Lisitshela ngokwenzakala esigabeni zenu kumbe lisitshela ngelifuna sikwenze khonapha emsakazweni nge-WhatsApp kumbe i-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Crying Games umuyi uLucky Dube eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili
abalisa unkosikazi Joyce Mjuri kubandla lezanu PF babikwa besithi sokumele abotshelwe amacala awetheswayo agoqela elingongokuthembekile lokuzama ukugenqula umongameli Mgabe
inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi siyethule isikhwama samadola zinkulungwane ezimbili okungumvuzo ozaphiwa ozathola ubufakazi bokuthi u-Itai Dzamara engabe engaphi
siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga
lo ntungamilinkomo lilale